Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi muhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 4 kuLwezi 2020 ngontungameli Nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sesikhangelele nje ukuthi sibone ukuthi kama state awinwa nguTrump ngo-2016 isenza kanjani ngoba awethu ngiyazi ukubana le confidence ukuthi awethu asoze siwaluze.
UZulu weMelika usemelele impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokuvota ngobuningi izolo ekhetha phakathi kukamnumzana Donald Trump lomnumzana Joe Biden.
Lukhetho engithemba ukuthi wonke umuntu osemhlabeni wonke jikelele uyazi ukuthi kuludaba olusegudwini kakhulu.
Amazwe omhlaba lawo ayimelele ngabomvu limpumela ngoba ukhetho lweMelika lulomthelela emhlabeni wonke jikelele. Kufe omunye njalo oyedwa ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo izolo kulandela ukubhubha kwababili kuleli dolobho ngomvulo. Intathelizindaba uHopewell Chingono usebotshiwe njalo esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba lokuvimba ukusebenza kuhle kwesandla somthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weMelika usemelele impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokuvota ngobuningi izolo ekhetha phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Kumpumela enlutshwana ebisiveziwe sisiya emoyeni, umnumzana Biden obesenqobe ezabelweni ezifana leColorado, iNew York, iVermont, iDelaware, iMaryland, iNew Jersey, iMassachusetts, laseWashington DC, njalo obesethole amavoti abizwa ngokuthi ngama-college votes angu-82 phakathi kwangu-270 adingakalayo ukuthi umuntu abe ngumongameli. Umongameli Trump yena ubesenqobe endaweni ezifana leSouth Dakota, Oklahoma, Arkansas, Alabama, Tennessee leIndiana, njalo ubeselama-college votes angamatshumi amahlanu lanhlanu 55 phakathi kwangu-270. Impumela yezabelo ezivalulekileyo ezilama-college votes amanengi ezifana leFlorida lePennsylvania ibingakethulwa. Sibuze umsekeli kaBiden umnumzana Dan Moyo ukuthi uyibona njani impumela esikhona.
Ye, ngiyajabula kakhulu ngoba siyabona ukuthi umnumzana uTrump u-competitive kakhulu ku-state esifana leFlorida esibalwa njenge-swing state. Siyazi ukubona uTrump wawina iFlorida ngo-2016. So mangibona umnumzana uBiden elwisana laye ngoba khona manje ngutshiki lobhanqa lapho eFlorida. Sesikhangele khona ukuthi sibone ngoba once uBiden angathatha iFlorida uyabe senida nje maybe yes, one more state esathathwa nguTrump ukuthi ahlabe guaranteed amavoti adlula kaTrump. So yeah, so far ngingathi kuyabukeka kakhulu esikubonayo ngoba sibona even lase-Ohio ngiyazi kusase early kodwa sibona umnumzana uBiden leader kakuhle lapha e-Ohio. So sesikhangelele nje ukuthi sibone ukuthi ama-state awinwa nguTrump ngo-2016 isenza kanjani ngoba awethu ngiyazi ukubana ngile confidence ukuthi awethu asoze siwa luze. So sesikhangelele kula athathwa nguTrump ngo-2016 ukuthi zenza kanjani.
Amavoti athunyelwa ngeposo lawa aliwa ngama-Republicans ubona ebalwa wonke yini?
Udaba loma postal votes lu very contentious luyahlupa khona manje ludaba oluchisa impela ngoba kuyacaca ukubana uTrump uyazi ukuthi abanengi abantu abavota ngepostal vote ngabantu abasaba igciwane lecoronavirus ngabantu bamademocrats ngoba amademocrats yiwo athatha igciwane leli serious. So uyazi ukuthi ama-postal votes azongena ayabe engawe angamademocrats, so uyakulwisa lokho kakhulu uTrump.
Umnumzana Ten Moyo, ngumsekeli kamnumzana Joe Biden. Sixoxe njalo lomsekeli kamongameli Trump, umnumzana Gary Twala Jackson, laye sambuza ukuthi uthini ngempumela esiveziwe.
Umnumzana Inkomo, kunzima ukuphendula umbuzo wakho ngoba kakuthembisi nxa zonke. Njalo sinanzelele kakhulu ukuthi yebo thina abanye sesiye sasho ukuthi besilesifisa ukuthi ngabe umnumzana uTrump uyanqoba, kodwa ke kayisikho ukuthi sikhangela umnumzana yena ngokwakhe njengomuntu, ngizange ngiphicele isilungu his persona or his character. Sikhangela asekwenzile nxa sisiza kwezomnotho ngapha. Yebo kunengase kukhulumile ngathi ukuphuma endleleni, kodwa nxa sikhangela nje ngezomnotho umbona ukuthi umnumzana uzamile kakhulu ngoba oqakathekile ngumnotho ngaphandle kokuzwana kobudlelwano bethu thina singaphicele isilungu i-social fabric. Yikho sikukhangela kakhulu ngoba singaze sithini, ngibona ngathi angeke kususe iqiniso eli ngelokuthi lona umnumzana uTrump unxa kusiza kwezomnotho uzamile sibili, yikho sisiyamkhethela khona. Kodwa nje hayi kasazi asijabulanga kangako ngoba ungathi ngutshikile obhanqa.
Abaka Biden Twala bathi uTrump wathola umnotho uvele uqinile ulungiswe nguObama.
Imbono vele izohlala sehlukana, kodwa nje kasike sikukhangelisise kahle kungelabo ukhethe. Uzanazelela ukuthi kumankampani la wenza i-production amaningi kade kule mpahla eziningi kakhulu ezibuya kwamanye amazwe ikakhulu izwekazi le-China, umnumzana uTrump wakuhluthu nalokho wayiletha lapha leyo msebenzi lawo makampani. Kuningi esokusenziwa lapha ekhaya akade kuqala sikuthenga ngaphandle. Angiboni ukuthi umbono wabo lo ulesi sindo kangako. Noma engathandeki umnumzana uTrump nge-character yakhe, kasingamhluthuneli akuzamileyo ngendaba zezomnotho.
Umnumzana Gary Twala Jackson ngomsekeli kamongameli Donald Trump. Kuvote abantu abanengi kakhulu kulolu khetho, abanye bevota ngeposo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje abanengi sebemelele umongameli omutsha bebambe uvalo. Kubika uGibbs Dube.
Sebedlela evalweni abantu kwele Melika kulandela ukuvota kukhetho okungilana khona umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden omele ibandla lama-Democrats. Okwamanje akucaci ukuba ngubani ozanqoba kukhetho lolu. Ophethe idale le-Senate eMaryland umnumzana Bill Ferguson ukhangelele ukuthi uBiden nonkosikazi Kamala Harris bazanqoba uTrump lomnumzana Mike Pence.
This has been an incredibly inspiring day across the entire state. There's an incredible energy, a sense.
Ngibuye lapha ukuthi ngize ngincedisa abanye bami abancedisa kukhetho lonyaka. Mina ngingeni kukhetho lolu. Kodwa kubonayo sibili njalo kubona ngabantu abaningi ukuthi umnumzana Joe Biden nonkosikazi Kamala Harris bazanqoba kukhetho lolu. Ngoba sikufunayo ukuthi sikubone khona lapha yikuthi kube lokhetho olubalulekileyo njalo oluzayimukelwa ngabantu bonke. Okwamanje sibona ngazani hayi ke kukhanya ke abethu bazanqoba.
In the midst of extraordinary challenges, now is the day that we take back our future.
Kodwa unkosikazi Harriet Udo umsekeli kaTrump uthi uTrump uzanqoba kukhetho lolu.
I'm just hoping, I'm praying that our president, he has been doing such a great thing for this nation.
Ngibuye lapha ke ukuthi ngizesekela umongameli Donald Trump ukwenzela ukuthi anqobe. UTrump uncedisa abantu ngendlela ezijiyeneyo. Uyabasekela abantu abamnyama, asekele labamhlophe, asekele labanye abantu abajiyeneyo. So sikhangeleleke ukuthi uTrump uzanqoba. Enanqoba sizajabula kakhulu ngoba lokhu kuyabe kuyisenzo sikaNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi-ke uTrump umuntu wabantu njalo siyamsekela ngenhliziyo zethu zonke.
I just want to please God in everything I do and this is one of them.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ukhetho lweMelika.
Indoda ethiwa iTrump manje, yeah, uTrump mina ngibona ngani namathuba amahle kakhulu especially abantwini abafuna ukuzithemisa bazomvotela ukuthi babe Trump. Angisho ukuthi nje Trump, but ngiyalalela ukuthi abantu abaningi basebenzisa ama-feelings abakhulumi kakhulu ngethemiso. Ungananzelela we have to agree ukuthi sihlala in the way in one way but we are different. So uma u-Trump ubeka nje kube sobala ukuthi we are different and we need to compete. Uzesilingane kumele si-compete. So we believe ukuthi abantu abaningi especially ama-president, I think emuva makhangele i-America benama-president ayi-44. Ayikho nje into engakhonjwa abantu ukuthi sisize abantu bamnyama out of those 43 presidents. Including yena u-Trump owenze aba yi-44. Mina ngibona ngani u-Trump uyayikhazulula le ndaba ukuthi bantu bamnyama maningi nesisebenzi sabantu bamnyama ukuze liyiqhube online.
Umnumzana Busani Mbuso Mthini uyakuphikisa lokhu.
Ngokubona kwanganisho lesikhuluma nge-Black Lives Matter kulama injustices amanye ayenzakala abantu abamnyama. U-Trump uyasifeza ukuthi aphume akhondeni izinto ezimbi ezathaka abantu abamnyama. So Biden umuntu ovelwa ukuthuma watsho ukuthi hhayi uyasupport ama-Black Lives Matter. So I think ama-injustices ayenzakala abantu abamnyama azawandeka ekulungiseke under iqhubeke ka-Biden lo-Harris.
Unkosazana Kathy Webhebhe uthi ukhangelele ukuthi uBiden uzanqoba.
Mina vele I'm just like sitting on my edge and like ngitshela ukuthi ngihlezi ekuqineni kwesitulo ngimelele ukuthi ngizwe ukuthi kanti vele kuzathiwani. But hayi ukuthi uTrump abuyele ehofisini kuyabe sokuyikufa kwethu abantu bamnyama vele sesisiphele.
Uzanqoba kukhetho lukamongameli kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Amazwe omhlaba agoqela eleZimbabwe lawo amelele impumela yalolu khetho ngamehlo abomvu ngoba luzakhomba ukuthi iMelika icanda indlela entsha yokudlelana lawo na i-foreign policy kumbe akulalutho oluguqukayo. Amazwe angelabudlelwano obuhle lohulumende kamongameli Trump aza kuba ekhangelele ukuthi anqotshwe elethemba lokuthi izinto zingaguquka phansi kukahulumende kaBiden. IMelika ilezijeziso eyazethesa amalunga ebandla leZANU-PF iwethesa icala lokwephula amalungelo kaZulu. Sibuze ilunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule ukuthi ubona kungaba lenguquko na kudaba lolu kungakhathalekile ukuthi ngubani onqobileyo.
Siyalubona Nkomo ukhetho lwe-America lolu kukhanya okuningi kwakhona nje babehlala bekhuluma nje bona ukuthi bona balokuhlonipha lokuthi abantu bazikhethele yonke into beze kodwa ngangikhangela okwenziwa ngo-Trump ingxaba ngxoza kuphela izinto ezikhulunywa ngo-Trump kulokulwa kulokudonselana kukhona khona ku-Trump nje izinto zonke azenzayo zokuthethisana khonokwana abakwenzayo bekhankasa akungcolile kakhulu nxa ngokhangela indlela abaqhuba ngayo uhlelo lwabo. Akumelanga abantu nxa besekudinga usekelo even nanxa bengabantu abaphikisanayo bathethisane njengakhona ukuthi kubone kusenziwa kukhetho even nanxa kulungiselelwa ukhetho lolo even nanxa kusenziwa ama-debates akhona abantu bakhona bathi nxa bedebate bethethisana kudonselwana. Mina ngibona kuyinto eyangisayo kakhulu njalo bayisibonelo esibi okungayisikho khona kwabakukhulumayo bathi bona bayisibonelo esihle ukuthi abantu balandele khona kwabakukhulumayo. Ngokunjalo khonokulenjalo abakhangelela ukuthi bona bayibo bamele balawule izinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele.
Enganqoba uTrump abuyele embusweni kumbe kunqobe yena uJoe Biden ubona kusiba lenguquko yini kundlela iMelika edlelana ngayo leZimbabwe ikakhulu nxa sikhangela udaba lwezijeziso.
Nxa ngikhangela Nkomo ngendaba yezijeziso esazethululwa i-America angiboni kutshintsha ulutho ngoba i-foreign policy yawo laba bantu ivele kakhulu ikakhulu lokuze niyabo ngomumo wabo ngeZimbabwe vele bonke bayafanana. Ngangisithi kuzaba ngcono ngesikhathi lesana kulo kuze kungene o-Obama waya ngowethu ke osasemkhaya lokhu njengomuntu onjenge Black American engu Obama oloyise wakho ozalwa lapha eKenya sathi andithuba lethu bakithi yokuthi ukuncindezela kwethu lokuphelile kodwa laye wayelandela khonokho nje ukusincindezela kwakusenziwa ngamakhiwa la lakathethi uBiden lanaye ngangena vela kutshintshi lutho sikhaya lokuthi babesenza into efana nayo into yabo le abacindezeli laba vela bayafanana mina babona befanana nje akulanto etshintshileyo so akulanto esimangalisa njalo akulanto esijabulisayo ngento eyenzakalayo khona ngale America ngoba bangabantu abasicindezeleyo kakhulu laba bantu.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi ubona ubudlelwano bemelika lamanye amazwe ubuguquka ngandlela bani ngemva kwalolukhetho.
Ubudlelwano bemelika lamanye amazwe buzaguquka kakhulu nxa ngabe kungawina ubaba uBiden. Ikakhulu ubudlelwane leChina, leRussia, leEU, leAfrica jikelele kodwa kungeke kube lenguquko ebudlelwaneni leZimbabwe. Kuzaqhubeka kulokhe kunje ngaphandle iZANU-PF iziguquke indlela eyenza ngayo, ihloniphe amalungelo abantu lomthetho, ihloniphe abantu beZimbabwe. Kodwa ke nxa kusiza kwamanye amazwe, hayi zizaba zinkulu kakhulu inguquko ngokuba sizabona iMelika ibuyela kuWorld Health Organization, sizabona iMelika ibuyela kuParis Agreement, sizabona iMelika isenza konke lokho uTrump aphume kukho wakudiliza, bazabuyela bakulungisise, balungisise ubudlelwane, baqale ukusebenza ngeUnited Nations, bachiyane lokuphuma benze izinto ecelene. Ngakho ke zinenge inguquko ezizaba khona kuforeign policy kaBiden.
Kunhlelo zangekhaya lapha esingathi ngama local policies alubana ethe wanqoba umongameli Trump wabuyela embusweni, ubona ehamba ngonyawo olufanayo yini kumbe ubona eguqula inhlelo zakhe?
Uma engawina uPresident Trump uza kuthatha njengokuthi abeMelika bavumelana lokwenza kwakhe. Ngakho ke kakula nguquko angazenza esehlisa izinga lokuqhopha abanye lokho akade sikubone kwenza. Uma nje eza guquka uyabeza kwenza kakhulu kulalokho akade kwenza ngakhona kuze kufike manje. Ngokuba uyabe sithi hayi abantu bavumelane lami bangivotele ngisenza ngalendlela ngikhuluma ngayo nalindlela angithi sesiyama azi uyakhuluma ngendlela athanda ukukhuluma ngakhona engelandaba ukuthi amazwi lapha aqondiswe khona afika enjani. Uzabe sekwenza futhi kakhulu khona lokuyana umduli lwana owenziwayo iwolu ephakathi kweMelika leMexico, uzayibona isiyakwenziwa ithutha, uzabona abantu bedeportwa, uzabona amapolice aphiwa amandla okuhlukumeza kakhulu, uzabona amalungelo abantu abamnyama labo mama labanye abantu abahlukahlukeneyo gays and lesbians engahlonishwa. Uzaqhubeka nje ngendlela leyakade eqhubeka ngakhona bese kwenza ngendlela enkulu ngokubona kwayo.
UBiden enganqoba yena iziphi inhlelo obona eziqhakathekisa?
Kungawina ubaba uBiden kuzaba lenguquko enkulu. Ukhumbula ukuthi uthembisile ukuthi kuzaba lalokho kuthiwa indlela yokuba yisizalwane seMelika kulabo abangena ngendlela engekho emthethweni. Sizabona njalo amapholisa ephungulwa amandla lezikhali azisebenzisayo, imvumo yokungena yokusesha yokwenza lokho lokuyana. Sizabona kuphakanyiswa kakhulu amalungelo abantu, sizabona kuhlonishwa abantu abamnyama, sibone kuhlonishwa abantu omama labantu abahlukahlukeneyo abalembono ehlukahlukeneyo kade kungasenzakali ngaphansi kwaTrump. Sizabona iMelika ivuleka isiba ngeyomuntu wonke ovela ngaphandle lovela phakathi, kungayisikho lokho ebese sikubona. Kodwa ke kulabo ababe bengena ngongekho emthethweni bazabe lokho bedeportwa ngendlela ebekusenza ngayo. Inguquko ezaba khona ke kakhulu kulalokho esikubone kusenzakala.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe eziningi ezihlala kwamanye amazwe zithi lazo zilele zingalele njengoZulu weMelika, zimelele ukuzwa ukuthi ngubani umongameli weMelika omutsha phakathi kukaBiden loTrump. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane.
Ukhetho lwaseMelika babuGande lukhetho engithemba ukuthi wonke umuntu osemhlabeni wonke jikelele uyazi ukuthi kuludaba olusegudwini kakhulu, ludaba oluyabe kukuthi lukhangelelwe nguye wonke umuntu. Lapha England amehlo athe nhlo kakhulu kwelaseMelika ngoba usazi ukuthi iMelika leNgilandi ngamazwe phose engathi ngama twins ngamazwe ahambisana kakhulu ezintweni eziningi, ufana lokuhwebelana njalo lezinye izinto eziningi kakhulu. Ingakho abantu balapha eNgilandi bekhangelele kakhulu ukuthi babone ukuthi imphumela lokuqhutshwa kwalukhetho luqhutshwa njani, lokuthi imphumela yakhona izaphuma ngendlela enjani.
Ngokuzwa kwakho langokubona kwakho, ngubani okhanya enganqoba
ekunqobeni? Babugande ukhanya ukuthi kungenzeka njalo kube kukuthi sesingabona into eyenzakale izolo lapho kwakunqekelane khona uDonald Trump laphana lo Hillary Clinton, owagcina laphana uHillary Clinton abantu makhaza babebaningi ababemvotele, kodwa uDonald Trump babalusha babemvotele, kodwa ngenxa yama-college votes uDonald Trump wasuka wanqoba. Kubona ngathi kathesi uDonald Trump kungabe kukuthi ngabe njengomuntu okhangelele kakhulu ukuthi anqobe kulelu khetho, kungabe kukuthi wayeinvesta kakhulu ekuthenini ukuzama ukukhonvinsa abantu abayibo abafanele baphatheke kuma-college votes ukuthi babuye njalo bamsekele ngendlela esake sabona ngayo bemsekela ngaphambilini. Kodwa ke uJoe Biden lakhona asoze simthathele phansi, ngoba abantu abaningi njalo kukhanya ukuthi baningi kakhulu sibili abantu labanye abantu ababengakaze bavote kulonyaka lo bangenele lolukhetho ukuthi bavote, ikakhulukazi ngibona ngathi iningi laba bangenele ukhetho abatsha bakhona ngabantu abazavote bevotele uJoe Biden.
Umnumzana Tifa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane. Kufe umuntu oyedwa ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo izolo, kulandela ukubhubha njalo kwababili kuleli dolobho ngomvulo. Lokhu kwengeze inani lasebebulewe yilomkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli laya kumakhulu amabili alamatshumi amane lasithupha, 246. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili kulezi nsuku ngenani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo. Phakathi kwabantu abangamatshumi amabili lanye abatholakale belegciwane le-coronavirus izolo, abalitshumi babo ngabakobulawayo. Kulabahlanu abemathebeleland north, abane abemidlands kanye lababili abemanikaland asebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni lonke jikelele selokhu waqhamukayo sebengu-8410. Asebesilile bangu-7942, kuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamatshumi amabili lambili, 222. Intathelizindaba eke yabotshwa ngontulikazi yavalelwa okwenyanga phose ezimbili isetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Umnumzana Hopewell Chingono ubotshiwe njalo izolo esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba kanye lelokuvimba ukusebenza kuhle kwengalo yomthetho. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uChingono wethule amagama eyisa inkantolo enkundleni yeTwitter ngokuthethwa kwecala lakhe lokutshotshozela uZulu ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela olwalumele lwenziwe ekupheleni kukaNtulikazi. Unyathi uthi amapholisa asedinisisa njalo ukuthi kungaba labatshutshisi yini abasebenza lo Chingono abamupha imbiko ngokwenzakala emithethwandaba. Kulandela Ngokulandela umhlangano wayizolo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lomqhathi wazo, ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi kusobala ukuthi inhlelo zemfundo sezijabalele elizweni ngoba imali uhulumende afuna ukubengezelela ngayo iholo labo inhlekisa. Uhulumende uhlangane lezisebenzi zakhe izolo ezikumanyano we-Apex Council lapho abikwa ethembise ukuzengezelela iholo ngamadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lanhlanu $15,000. Kodwa izisebenzi zikwalile lokho zisithi incane kakhulu limali. Uhulumende uthi inkulumo lezi zisaqhubeka njalo uthi ababalisi kumele babuyele emsebenzini. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni, iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Neshini Mutsitirwa utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abanye abazali sebekhupha abantwababo ikakhulu ema-boarding schools ngoba kungela mfundo ngenxa yokusilela kwababalisi.
Into yenza ukuthi sithi uhulumende kukhanya kaku serious ngendaba yezemfundo ukuthi singakhangela izikolo zavulwa mhlaka 28 September and namhla is 4 November, so kule 1 month ngama-days abantwana bengafundi kungela ababalisi ezikolweni ngoba uhulumende uyahluleka ukuholisa ababalisi imali yenileyo yenze ukuthi babuyele emsebenzini bafundise abantwana ezikolweni. So that's why sitsho njalo ngoba i-problem leyi ikhona ku-education sector, it can only be solved ngokuholiswa imali enileyo kwababalisi uhulumente. Thina indaba ye-Apex Council, we are not part of Apex Council, saphuma ku-Apex Council.
Sizwile njalo ukuthi ukulabanye benu abathi uhulumende engabaholisa imali esiphansi kulaliyana elaliyikhalaza kuqala, kukhona osokuguqukile.
Akula into etshintshileyo, thina lokhu sifuna ukuthi uhulumende asiholise imali kade siyihola ngeminyaka ka 2018 $520. Labo abathi sebefuna imali ephansi, thina we are not part of them. Abantu labo bafuna ukuthengisa istruggle yababalisi ngoba singaborder right now sibuza ababalisi ukuthi bafuna ukukhuliswa imalini. Bonke ababalisi bafuna ukukhuliswa imali kade beyihola $520. So akula into etshintshileyo kithi, and we are maintaining our position ukuthi nxa umkhathi ingasikholisanga imali kade siyihola $520, akula umbalisi uzabuyela emsebenzini, amalunga yethu asoze akhwanise ukubuyela emsebenzini.
Sikhuluma nje isimo ezikolo sinjani.
Isituation yankhona is getting worse ngoba kulabanye ama-boarding schools ukuthi vele akumelanga ngakuyenza ukuthi niwaqambe ngamabizo, abazali sebebuya ukuzothatha abantu wababo and akula ukufunda okwenzakalayo. Ababalisi abanye kade bekhona ama-first days labo sebasuka esikolweni and situation is getting worse.
UMnumzana Neshini Mutsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weMelika usemelele impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokuvota ngobunengi izolo ekhetha phakathi kukamnumzana Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Amazwe omhlaba lawo ayimelele ngabomvu limpumela ngoba ukhetho lweMelika lulomthelela emhlabeni wonke jikelele. Kufe omunye njalo oyedwa ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo izolo kulandela ukubhubha kwababili kuleli dolobho ngovulo. Intathelizindaba uHopewell Chingono usebotshiwe njalo esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba lokuvimba ukusebenza kuhle kwesandla somthetho. kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-57 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngowa-56 olivalelisayo ngontungamilinkumo.